Yabona bakithi umbiko okhishwe namhlanje kungomvulo ukhishwa ngubaba uPutin upresident wele Russia ngendaba ye-Ukraine efaka izizathu zakhe ezimenze wahlaselela i-Ukraine. Ukhanya ukhomba kakhulu amazwe e-NATO, amazwe e-Europe ukuhlangana ku-NATO ukuthi wamenze waze wangena uvikela ilizwe lakhe, interest yelizwe lakhe laphana. Kodwa mina ngibona kuyikuvika nje, kuyikuvika komuntu ongafuni ukusolwa. Anxa bebona ukuthi abezwanani ne-NATO yini kumenze bangakhulumi baze baye phambili. Okwenza aze ayengena kwelinye ilizwe ayelibhomba lidubule, enze yonke into le ayenzileyo. Xa esithi yena ubengafuni, ubengazimiselanga ukuyabhomba, but izikhali ezisebenza laphana ziyatshengisa ukuthi yinto eyalungiselelwa selesikhathi eyilungiselela. Izikhali zisasebenza lanamhla kusukela kuFebruwari 24 bengena lamanje okhe zisasebenza, ziyatshengisa ukuthi kulesikhathi eside nje beyilungiselela leyanimpi.
I-NATO yona-ke ngulube singeke siyisole yini lapha njengoba uPutin esithi yiyo phela enza ukuthi ahlasele kwele Ukraine.
Singayisoli i-NATO kodwa iRussia okwamanje ngendaba ye-Ukraine, iRussia ngokwayo kumele siyisole. Uyazama nje ukuvika ubaba uPutin kodwa bazamkholwa bamkholwayo ngoba vele abantu bathatha isayidi entweni enje. But iqiniso yokuthi i-Ukraine lilizwe elizimeleyo, ungena njani elizweni elizimeleyo ubatshele ukuthi ufuna ukwenzani, ubhomba ukuthi ufuna ukwenzani. Njengalokho wangena amadorobho Operation Donbas lawa, uyangena amadorobho e-Ukraine ufuna ukuze awaqede. Xa kuyukuthi uqonde ukulwa ne-NATO indaba engayigombolozelanga i-Russia kuphela wazithulela. Hhayi, mina nguvumi lokho, yikusitshela nje ukuthi avikele iso lakhe ngezinye indlela.